sebe kuthethe konoku bakwenza indikimba yabo eyokukampena ukuthi nqabe siyabona ama-supporters awo bahle bafike bathi hayi izeki iyala ukwenza lokhu besazi ukuthi into abafuna sizenze zingaphandle komthetho. Ngalokho-ke uZulu omningi okungabe esekela lawo ma-parties azwa kuthiwa ikhomishini isebenza ngendlela ethile ungabe kuyibo abantu abaningi mhlawumbe abakhulumele Zimbabwe Elections Support Network labo batsho umbono wabo uvelele ekuthini bazwa mihla yemalanga kukhulunywa kubi ngekhomishini, kukhulunywa kubi ngochairman wethu, kukhulunywa kubi ngama-commissioners angomama, kukhulunywa kubi ngabanye ama-commissioners kuze kukhulunywa ngabanye bethembisa ukuthi bazadubula ama-commissioners. Yiyo into ekhona khonapho. Kodwa iqiniso elimqoka eliyaziwa langophezulu yikuthi ikhomishini yona iyenza umsebenzi wayo ngendlela esinikwe ngawo yi-electoral act, the constitution yelizwe.
Kodwa kulihluphi yini lina njengezeki ukuzwa ukuthi abantu abanengi elizweni balibona njengogatsha olusekela ibandla leZANU-PF?
Abantu bayavunyela ukukhuluma imbono yabo ngendlela abafuna ngayo, ngendlela abafuna ukuhambela ngayo. Iqiniso elikhona ukuthi asisebenzelani leZANU-PF, asisibo abantu beZANU-PF, yale ZANU-PF yona ngokwayo kukhona okunye layo ekade ekufisa kuma-party liaison committees sakwala sathi hayi lokhu akukho emthethweni. So asisoze siyehluleke ukuthi silale ntungamile ngenxa yokuthi ozibani lozibani bakhuluma intando yabo ethile bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma amanga ngendlela ikhomishini ekhuluma ngayo esebenza ngayo. Iqiniso elimqoka endichileyo engizaliphinda futhi yikuthi ikhomishini isebenza ngomthetho welizwe. Nxa ekhona obona ngani umthetho welizwe kawulandelwa abantu bayazi ukuthi bahamba ngayo, bahamba enkantolo baye high court baye kuthi hayi izeki ayisebenzi kuhle endaweni ethile langendlela ethile.